Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona olomukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Nkwenkwezi 2018 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
umnumzana kasukhwele ubethule ubengathifanelayo labantu bengafaki ingqondo yakhe ebulendini ekhethisana labantu ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelela ukuthi ngelinye ilanga uza vuyela ekhaya ezodamba ukuqoqa
owayengumphathi ntambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Sevia Kasukwere obaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje.
Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugandla oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe ezakwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi kufihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa.
Ingcwethi yezicubungula izombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela asungule ngayo uhlangothi lokuhlolisisa amacala ezenkohlakalo. IZimbabwe isibhale incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eye Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owayengumphathi ntambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Sevia Kasukwere uphindele ekhaya lamhlanje ngemva kwengxenye yomnyaka esuke ebaleka ngesikhathi kokugenquka kombuso kawemongameli Robert Mugabe. UKasukwere ufike egcekeni lendizamtshina eRobert Mugabe International Airport lamhlanje eHarare evela eSouth Africa. Pambilini kokufika kwakhe bekulexuku lamalunga ezanu PF kade lijengisela liphethe amabhakani alotshwe okuthiyeneyo okubalisa ukuthi uKasukwere kabotshwe, imali yethu siyayifuna, lokunye okunenginengi. Uthe esehla endizamtshineni uKasukwere watshela intatheli izindaba ukuthi usephendukile ekhaya ukuzoziphumulela hathi ukuzokhokhela ibandla le-National Patriotic Front njengalokhu okuphume kwamanye amaphephandaba. Amapholisa ensitha ahle amdumela ngemibuzo kodwa amkhulula wazihambela emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa lokhu ade kukhuluma yena esithi uzaxulelana labantu ababemhlukuluza kungaba kuliqiniso, kodwa kule ngozi khonapho, ngoba ingozi yakhona yokuthi nxa yena wathi yena ufuna ukuthi alungisise ubugebenga ababuzana uPF ubugwelegwele lobucile obabukhona i-corruption, uzawuthini ngabo bona laba abantu abaphendukayo? Ngoba siyazi ukuthi vele abakhona wehluleka khona ukubafaka entolongeni. Sekutshengisela vele ukuthi ukuthi abakhona sezichelesele sekungene embusweni kaselandaba.
Manje singabona abanye abafana lo mnumzana Jonathan Moyo laye ephenduka naye elizweni kulandela ukuphenduka kukamnumzana Kasukwere.
Angikholwa, ngoba ngasinanzelele ukuthi umnumzana Kasukwere ubethule ubengahluphanelayo labantu bengafaki ingqondo yakhe ebulendini ekhethisana labantu ejikela omnangagwa amatshe ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelela ukuthi ngelinye ilanga uza vuyela ekhaya ezodamba ukuqoqa. Okwakhathesi mfowethu angiboni ujonathan moyo ubuhlungu alabo ukuthi ukuthi lo laka la khona hathi siphinde sibe kwazibhela ukuthi wawule ulecala elezini DF angibona ukuthi owakathese umnzana umoya uzaphenduka
manje ubona ngani bukhona yini ubufakazi bokubana umnumzana kasukwere engaba elamacala ayabalekela elizweni
mina uyazi ukubona kwami ukuthi nxa uthombo lo Obed Mpofu lalabana bojaha labana bathatha izimali zeziyesa labana okivayo belokhu bebhodabhoda emalokishini kukhanya vele bengabanjwanga icala elingaba lokhasukuri ngelanye elinye imizi ukuthi yena abe engumuntu wobutshwa kodwa nxa kuthiwa khona waye ngathi uyaphathisa ukuthi umbuso wakumnangagwa ungabi khona ukhanya ngathi kwakuthiwa kumbe kwakubhadala izimali ukuthi kube kuyila masotsha avela ngaphi ngaphi nxa kuleli cala lakhona asilazibhele kahanji kahanji bedaleni hanje laye ukuthi yena nxa nginecala angihanji bedaleni
alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa zisithi akalandeli isekelo sombuso welizwe ngemva kokusungula uhlangothi lokuhlolisisa ngezehlakalo oluzasebenzelana le-ofisi yakhe. Kodwa kulabanye abalamukele ngenjabulo lelinyathelo besithi liqakathekile lolo hlangothi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omnomzana Decent bajila ngomunye wengcitshi yezombusazwe othi zikhona ingaxa zikahulumende ezivele ezimele zikhangele ngendaba zenkohlakalo ngakho-ke akudingeki ukuthi umongameli abombe olunye uhlangothi.
Zikhona ingaxa zikahulumende ezahlelwayo ukuthi zizasebenza zikhangele indaba yokungaphathwi kahle kwemisebenzi kahulumende kumbe ukutshontsha. Akudingakali ukuthi kuphinde kube lakho okunye okungezelelweyo ngoba amapholisa akhona nxa umuntu ethe wabanjwa waxhaka. Nxa kukhona ukuxwayisisa kumele kwenziwe ukuthi kuze kubonakale ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugandla oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe ezakwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi fihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa. Akukho emthethweni ukuthi kube khona ugatsha olubhoda ngamuva lusebenza lo mongameli welizwe. Lona lukhona olulungiswe yisisekelo sombuso olunjenge Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Enye njalo ingcwethi yezombusazwe umnumzana Silethemba Nyoni uthe lo ngumsebenzi okumele uqondane lekomishi eyabunjelwa lokho eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Nxa upresident esithi usele unit ezabikhangele ngeze-corruption eZimbabwe, sifuna sitshele nxa izabamba lama-ministers akuhulumende yakho, njengoba abanye bakhona bele ndumela zokubana bangcolile nge-corruption. Abantu abaningi bethesa u-Obed Mpofu umlando wobusela, ikakhulu endaweni zasemathebeleland yonke, kodwa kwakahanjiswa enkantolo. Lalabo ababesithi targeted by Operation Restore Legacy basasephandle, lo ngumsebenzi ka-Minister of Justice, ingakho kumele sichazele ukubana le unit entsha izasebenzisana njani lokubana ngeke kube lokudonselana ku-corruption.
Osakhulayo umduduzi moyo uthi uMnangagwa engabe esungulelwe uhlangothi ngemva kokubona ukuthi izakhi iyehluleka, kodwa waphanga wathi kumele umongameli enze lokhu elandela umthetho.
Kungaba yisizathu salokhu yikuthi i-National Prosecuting Authority lezakhi iZimbabwe Anti-Corruption Committee kukhanya izinja ezingelamazinyo. Akula abantu asebeke babojwa njalo sibona ubugwelegwele lokho buqhubekela phambili kungelamanyathelo athathwa zinhlanganiso lezi zombili. Kodwa umongameli uMnangagwa bekufuze alandele i-constitution ekusungulele lolu gatsha olutsha, kumbe bekumele axotshe izisebenzi zonke ezingayenzi imisebenzi kakuhle kwinhlanganiso zezakhe le-National Prosecuting Authority. UPresident Mnangagwa kukhanya engahlelanga kahle ukusungula lolu gatsha olubona ngobugwelegwele ngokusemthethweni.
UMnangagwa usungile uhlangothi lokuvimba imisebenzi yenkohlakalo ngeviki edluleyo ethi luzasebenzelana lekomishini eyezakhi lamapholisa ekuqedeni lolu hlupho elizweni. abanengi bathi umthwalo ophethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Committee leZRP ubususiba mkhulu kakhulu, yikho uMnangagwa ebone uqakathekile ukusungula lohlangothi lalowa abanye bekubona njengokuphula isisekelo sombuso welizwe. Lokhe wathatha intambo zombuso, abanye bathi uMnangagwa utholakala eseqa izabelo ezithile zesisekelo sombuso kungenani lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha njalo ube lesikhathi eside ephethe inhlangothi zomthetho kuhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiyu Gibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu LFBOA Debele.
IZimbabwe isilobe incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eyeCommonwealth. Lokhu kufakazwe ngummeli weleBhilitane eZimbabwe uNkosazana Catriona Lang emhlanganweni awenzela abameli benhlanganiso ezijiyeneyo ezezizalwane zeZimbabwe esigodlweni seNgilandi eLondon. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNgilandi.
Ukuthi iZimbabwe ingene kuCommonwealth kuzamela igcwalise izithembiso zokuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, akusoze kube nodlame, njalo amalungelo abantu azahlonitshwa. UNkosazana Catriona uthi okwamanje iBhilitane ngeke ithembise ukusebenza kwezomnotho lohulumende kaMnangagwa ngokugcweleyo.
From the economic side, we know that that group were not interested in re-engagement, frankly.
Kwezomnotho, siyazi ukubana asijabulelanga ukungenela yiloba nje. Kungalunga ukuba singenele ngenxa yamandla omnotho wethu. Asikudingi lokhu, sikwenzela ukwakha ukuthi ngemva kokhetho bebe sesimeni esihle sokuthola usizo, ngoba yavela ngokumgceke ukuthi bazimisele ukwenza kuhle ukuba bathole lolu sizo.
UNkosazana Catriona ubuzwe ngokuthi umthemba kunganani uhulumende kaMnangagwa ngalokhu akutshoyo ukuthi uzakwenza ukhetho olukhululekileyo.
But they have to have free and fair elections. That's the point. Because they know there's nowhere to go. So they can have power, absolutely.
Kodwa kumele babe lokhetho olukhululekileyo njalo olungela kuqilibizelana. Yikho okuyindilimba, ngoba uma kungasabanga njalo akukho la abangaya khona. Ye, bengaba namandla okubusa, kepha umbuso wabo uzabe unzima, ikakhulu kuzwekazi lonke jikelele, ngoba ngumkhankaso omkhulu okhangelelwe ngabaningi. Kodwa okuqakatheke kakhulu emhlabeni wonke bayabe bengaselalo usekelo. Ngokwamanje silamandla amakhulu edlula awabo, njalo ilizwe labo liphakathi kwezikwelete ezidlula inkulungwane zezigidi zamadola. Ngakho kumele babe lalo usekelo lwethu, ngoba ngeke beluxazulule lolu daba bengelathi. Ngakho yikho okusinika amandla phezu kwabo. Ngakho ke akukho okungenziwa andubana amazwe angaphandle laphesheya evuma ukuba umkhankaso lo okhetho lwababusi ukhululekile njalo awulabuqili.
Unkosazana Katriona uye pambili ethi kaboni lonyaka ukuthi ungaba nobudlwangudlwangu obujwayelekileyo uba khona ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
2013, they weren't nearly as violent. It was not perfect, but on violence, they were already told by SADC.
Mo 2018, babe ngela dlame oluningi. Ye, babe ngenzanga konke ngendlela, kodwa babe tsheliwe yi-SADC le-AU ukuthi kungaba lo dlame ngabasoze bavunyelwe ukwenza lo umkhankaso wokukhetha umbusi uma kulo dlame. Lolu khetho siluthatha njengokuba betsho ukuthi ngeke kube lo dlame jikelele, kumbe kube khona abathunyelwe ukuthi benze udlame. Kodwa kangitsho ukuthi alusoze lube khona. Ngiyatsho nje. Okwenzakala ngomnyaka ka-2013 ngesiphangiphangi sokuthatha ingwalo zamabizo abantu abavotayo akungeke kwenzeke khathesi ngenxa yendlela izinto ezenzakala ngazo manje.
Unomvulanyoni ngumalayitsha laye obekhona kulomhlangano upha umbono wakhe ngakuzwileyo.
Umama lo uKatriona ubonisile ukuthi ibandla lezano liza ngqoba ngoba amabandla aliphikisayo ayalwisana njalo bakhankasa betshela abantu amanga kakhulu bezibonakalisa kuphela akulalutho abaliphathele abantu olukhanyayo ngaphandle kwamanga.
Unkosazana uKatriona uthi kulokukhanya okuzayo kweZimbabwe njalo lelo lizwe lizavuka khwathu ngemva kokhetho. Unqume kakhulu uhulumende kaMnangagwa ngokuhlonipha amalungelo abantu njalo wethemba ukuthi ukhetho luzabe lukhululekile. Ngiyimele iStudio 7 eLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection namuhla sixoxa labontanga abathi kabakamtholi umuntu omela izifiso zabo abangamvotela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Nxa ungomunye wabo usazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele ukuze sikuthinte ungene kuhlelo ngo-8 o'clock. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Singangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle olwe World Health Organization bathi umonakalo ongadalwa ukuqhamuka kwemkhuhlane we-Ebola kwele DRC kungaba nganeno ngoba inkampani elungisa imithi eMerck isithumele umuthi wokuvikela ukusabalala kwe-Ebola othiwa V920 kwele Congo. Kweziphathelane lezomnotho lamhlanje, kambe eleZimbabwe lizatholani kwezomnotho kanye lezombusazwe ngokubuyela kwinhlanganiso ye-Commonwealth njengalokhu elilungiselela ukukwenza? Umbuzo lo siwuqondise kumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kwezomkhono mbona ngani udibona ukhona ngalo ukuthi iZimbabwe ngayizi ku-Commonwealth lo mkhono omkhulu njalo engawusebenzisa ukuthi ithole ukungena kwi-economies yamanye amazwe. Khathe sasilala ukuthi singalusebenzisa, singathi asazi izifanela ezidingakalayo ukusebenzisa singena ku-Commonwealth. Kodwa zikhona into ezincanyazanyana ezingatholakala ezifana abantu beZimbabwe abafundileyo abakwamanye amazwe aku-Commonwealth sebezayenelisa ukuthola imisebenzi kulezi zindawo, lento ezinjengokuvota khonokho kwenza ukuthi impilo yalabo bantu abangaphandle kwelizwe ibe ngcono and kwenza ukuthi sebethumezela imali engani ithe xaxaxa embekhaya sebethola imisebenzi engcono ngoba bengabeyizizalene zohlangothi lwe-Commonwealth.
Kwezombusazwe ke
ezombusazwe ngibona ngani kulodubo olukhulu kakhulu ukuthi ngoba ilizwe leBritain elilo eliphethe intambo kuCommonwealth ngoba uQueen enguye umkhokheli wayo selizimisela ukuthi iZimbabwe sokufanele ingenise njalo kuCommonwealth njalo ibudlelwano bayo lamanye amazwe bulungiswe ngemva kokuthathwa kombuso nguPresident Mnangagwa.
Kodwa ubona eZimbabwe lilandela iziqondiso lezi yini eliziphiwe yinhlanganiso yeCommonwealth ilungelo loluntu kube lokhetho olukhululekileyo lokunye?
Akukho sitshengiselo esikhona manje esingayenza ukuthi loba banacabangela ukuthi iZimbabwe izilandela lezo zinqumo ngendlela ezivele zihlelwe ngayo ngesikhathi sonke. Okusegcekeni ukuthi lanxa ingazilandelanga iCommonwealth izazama ukuthi indlela zokusiza iZimbabwe ukuthi ingene kuCommonwealth nje kuphela. Loba lezo zinqumo zingalandelwanga ezokhetho lezemali ngabantu ngoba siyabona ukuthi kathesi ukhetho so ukhankaso ukhetho siqalile ama inhlangothi ezifana le ZBC njalo njalo kazikabi khona ukuthi zilungiselele ukuthi wonke amabandla akhankase ngendlela efanayo imithetho efana labo phosa labo ayipha lokhi khona imithetho yokhetho kayikalungisiswa kahle ivoters lokhu ikhanya ngani lohlupho olukhulu kakhulu balwa kwama ballot paper ukukhanya kuyinkulumo enkulu kakhulu khonoko kutshengisa ukuthi akukho into lobe yodwa esitshintshile ngokuhulumende weZANU PF khona manje nxa sixabanisa lo hulumende obekhokhelwa nguPresident Mnangagwa.
Kube sithi lanxa kunjalo iCommonwealth lakho kwamukelele eZimbabwe ngoba ivelise izimisele ukusebenza la.
Ngiyibona ngani iCommonwealth isimisele ukusebenza la njalo ilizwe eliqhakathekileyo kakhulu kuCommonwealth ngele United Kingdom and ilizwe le United Kingdom selizimisele ngaphansi kobukhokheli kuka Theresa May ngendlela efana lobudlelwano kade bukhona phakathi kweZimbabwe ngabo 1983-82-84 kuze kusuku 1987 ukuthi lanxa amalungelo abantu abengalandelwa abantu bebulawa ngaleso sikhathi abanye benyamalala iBritain ibidlelana leZimbabwe ibikhona kuCommonwealth, iCommonwealth ibikhangela eceleni yenzeka naye kuboni. Ngibone ngani sisesibangeni senefe ukuthi i-government ye-United Kingdom isizavumela ukuthi uhulumende weZANU PF aqhubekele phambili esenze umathanda ngendlela yokuthi lokhu kunceda iBritain ngodubo elalo nxa iphuma ku-European Union.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zakobulawa esezimanyene zikhankasela ukuthi umanisipala walelo dolobho avule amaklinika isikhathi sonke engavalwa ebusuku kumbe nxa kulikhefu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Okwamanje amaklinika akobulawayo avalwa ngemva kwehola lesithathu ngo-3:30 PM kuthi ngempela viki avalwa ngo-12 PM ngamakhefu khona kawavulwa. Amaklinika alalapho omama ababelethela khona yiwo wodwa avulayo uhlangothi lokubelethela sikhathi sonke. Omunye wabaphatheke emkhankasweni lo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukuvalwa kwamaklinika akuthwalisi nzima izigulane kuphela kodwa kwenza njalo ukuthi umasipala alahlekelwe yinzuzo.
Ye injongo yethu enkulu ukuthi sizama ukulamulela impilo ezilahlekayo ngesikhathi lapho abantu begule ebusuku. Yikho sikhulumisana ukuthi hayi sicela ukuthi ama-clinics ethu asebenze 24 hours lange holiday asebenze ngoba abantu abaningi bayalimala babhlide khona ukuthi athole i-ambulance afika ngale afike ngale sokubonakele acinga impilo injani ilahleka. Kuyafanana nalabantwana uyagula khona siswele imali yokumhambisa empilo ulandelayo uvuke kusena usithi eclinic ubone sokuphambathisekile. So yikho sikhalela ukuthi ama-clinics ethu asebenze 24 hours ngoba njalo kuzizima ukuthi thina sithole imali yokuyanga kuma 24 hour service njalo sikhangelela ukuthi ukhansel yakhanti ngala bantu kanti imali zolezo esizisa kuma 24 hour lawana a private owned yindaba singasifake ekhansilini sibhadale khona apho ebusuku imali efunekayo ingene esikhwameni sikakhansil.
Umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeke baxoxisana lokhansili banikezwa izizathu ezenza ukuthi umasipala ehluleke ukuvula amaklinika.
Ikansili sesike sakhulumisana naye ngakho lokho sayipha ugwalo olwalulama signature ezakhamizi ukuthi kwenzakale lokhu ngomnyaka ka-2017 ngoNovember. Basiphendulile ke kulo mnyaka ka-2018 basipha izizathu ezithile ezijeneyo ezigoqela ukuthi bathi bona abalamali yokubhadala abantu futhi uhulumende kabavumeli ukuthi baqhatshe njalo bakhangelele ukuthi kwakhiwe izibhedlela ezizavula 24 hours. Kodwa sina sithi njengezakhamizi akuhluphi konke lokho, kusesamelela ukwakhiwa kwezibhedlela awavule wona lawo amakliniki esilawo emalokitshini. Okwesibili esikutsho njengezakhamizi ukuthi imali yokubhadala abantu ikhona, ngoba sikhathe sikunjenje kule mali ye-retention le ekhona, i-retention scheme, singayisebenzisa ukubhadala.
Isakhamuzi saseMpophoma unkosikazi Rosemary Chuma uthi ukuvalwa kwawo sekudalela abazali inhlupho, ngoba sebebanjwa ngamandla okuthengela abantwana imithi okumele bayinikezwe kungela mbadalo.
24 hour US sivalela konke khonoko ukuthi khona abantwana bona babe sebethenga amaphilisi konke lomuntu okukhwehlela, kodwa ngale eclinic bengavali ngani ngo3 ngabayenze i24 hours. Sokungaba nje ukuthi kungangenela nje ukuthi abantu sihlanganini sixoxane njengabafazi abancane labadala, sikuyenze njengasephela ndaba laphana. Ephela ndaba i24 hours ukuthi umuntu noma sibili ehlelelwa sibili uyahamba khona live ngumthova uyakwanisa ukufika ungavala, kodwa nokungaba lapha eclinic ungavalwa ngo3 thina senze njani? Nxa sigula sishaya amakhanda siyakwanisa ukuthi kumbe besipha amaphilisi, kodwa nxa sokuvaliwe siyayenza njani? Asila mali, asisebenzi.
Ezibhedlela kanye lemaklinika eZimbabwe yonke jikelele kulokhu silela okukhulu kwemithi, odokotela kanye labongi, njalo uhulumende waze wamisa ukuqhatshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Wele Iraki kuqakathekile ukuthi kugejwe omaqhuphula lokunye okwagejelwa phansi ngamalucatsha awe-ISIS. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono kulalokhu abahlangana lakho nsuku zonke. Wathi ibutho le-Iraq Security Forces lisehlula amalucatsha awe-ISIS lincediswa libutho le-Global Coalition to Defeat ISIS elikhokhelwa lilizwe leMelika. Amalucatsha la agebhela omaqhuphula abaningi okumangalisayo ukwenzela ukuthi kuthathe isikhathi eside belwisane lawo. Amalucatsha la ayifuna njalo ukuthi kubulawe abantu abaningi kakhulu kanye lebutho le-Iraq lalabo ababebancedisa. Indawo lapho kucengwa khona amanzi asetshenziswa nguZulu eDawasa Water Treatment Facility kayizange ibhidlike ngesikhathi isezandleni zamalucatsha la, langesikhathi esehlulwa libutho le-Iraq. Kodwa ke amalucatsha la afaka omaqhuphula abaningi endaweni le ukwenzela ukuthi kufe abantu abaningi njalo kufe lamabutho. Ziningi indawo ezifana lale eMosul lapho okulabantu abathole nzima ngabomaqhuphula lamanye amabhomba abotshelwa ezihlahleni eziqintini lokunye okufanayo. Nxa kungagejwa omaqhuphula lamabhomba la, kuzakwenza ukuthi abantu bahlale kahle eMosul benelise ukuziphandela impilo. Kuyahlupha ukudinga lokugebha omaqhuphula. Ilizwe leMelika linceda ele-Iraq okumangalisayo ekugebheni omaqhuphula libambisana lenkampani ye-Janus Global Operations. Wathatha inyanga eziyisithupha ukuthi kugejwe omaqhuphula phose bonke eDawasa Water Treatment Facility. Okwamanje abantu abasebenza kuleyo ndawo sebesenelisa ukucenga amanzi ngemfanelo. Indawo le yiyo eyinhliziyo yeMosul. Abantu bakha khona amanzi okunatha njalo lokulima okujiyeneyo. Njengoba indawo le isisebenza ngemfanelo, sokumele ukuthi abantu abasuka duzane leMosul ngenxa yamalucatsha awe-ISIS babuyele emakhaya abo. Belilalele umbiko oveza imibono yeMelika.
Siyabonga. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Wayengumphathi ntambo ezabelo umnumzana Sevia Kasukwere wayebaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.